sokuyizikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, silamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethule ngokusemthethweni impumela enhlolisiso eyenziwa yikhomishini yabekwa kudingisisa imbangela yezehlakalo zodlakela zikamhla ka 1 kuNcwabakazi ezabulalisa abantu abayisithupha.
Ungananzelela zonke lezi zinto ezinhle ezimenyiweyo yi-commission leyi, yizinto upresident Nelson Chamisa alokhu ebhizi ekhuluma ngazo ukuthi hayi bo, kakube lokukhulumisana kwele Zimbabwe silethe ukuthula nengqubekela phambili, kodwa ngemva kokuba sakhulumisana salungisa imithetho.
Ibandla le-MDC liyalandelwa ukuthi yilo elabangela udlakela olwaqhamuka mhla ka 1 kuNcwabakazi lisola impumela yekhomishini kaMohlante. Abenhlanganiso yabalwa impilo enkululeko yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association lamhlanje bafole besiya ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuyakusa ugwalo lwezikhalazo zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa wona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethule ngokusemthethweni impumela enhlolisiso yenziwa yikhomishini yabekwa kudingisisa imbangela yezehlakalo zodlakela lukamhla ka 1 kuNcwabakazi ezabulalisa abantu abayisithupha abaningi balimala ngemva kokudutshulwa ngamasosha. UMavis Kamause ethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula le report emahofisini akhe eMunumutapa Building lamhla, uMnangagwa uveze ukuba leyo khomishini eyayikhokhelwa ngowake waba ngumkhokheli wakule South Africa uMnumzana Halima Mhlante yathola ukuba ukungenela kwabakubutho ngalolu suku ukuqeda udlakela olwaseluqhamukile kwakulungile, njengoba likhomishini sithi impilo zabantu kanye lempahla kaZulu kwakusengozini yokubhidlizwa yilabo ababetshengisela. Kodwa uMnumzana Mnangagwa uthi lolu gwalo lwekhomishini lukubeke sobala ukuba sasingekho isidingo sokudutshulwa kukaZulu mahlayana ngamasosha.
While the deployment was lawful, the operational framework in terms of Section 87, Subsection 2 of POSA was not followed in that the deployed troops were not placed under the command of the regulating authority due to time constraints as acknowledged by the Commissioner General of Police. 4. Whether the degree of force used was proportionate to the ensuing threat to public safety, law and order. A. Given that property and lives were under threat at various locations, and in light of the inability of the police to disperse the protesters, the firing by the army and the police of warning shots in the air in pursuit of their stated mission, which was to clear the CBD of violent protesters, was proportionate. B. However, the use of live ammunition directed at people, especially when they were fleeing, was clearly unjustified and disproportionate. C. The use of shamboks, button sticks, and rifle butts to assault members of the public indiscriminately was also disproportionate.
Lolu gwalo luveze obala ukuba inkokheli ebandleni le-MDC Alliance yiyo eyabangela ukuba lube khona lolu dlakela ngalolu suku, njengoba kwakusobala ukuba yayingeke yamukela impumela yokhetho eyayizabeka umkhokheli wayo uMnumzana Nelson Chamisa ukuba enqotshiwe. UMnumzana Mnangagwa uqhubekele phambili esithi lolu gwalo luveze obala ukuba bonke abalahlekelwa imiphefumulo ngalolu suku kuze kube lalolu dlakela kwabangelwa ngabakubutho.
The Commission's finding on a balance of probabilities from all the evidence received is that the deaths of these six people and injuries sustained by the 35 others arose from the actions of the military and the police. At least 6 persons sustained injuries as a result of the actions by the protesters. Several people and institutions had their property, including vehicles and wares, either looted, damaged, or burnt. A detailed list of these is attached as Annexure 8, which is found in there. In addition, the negative impact of the riots on the economy of the country as a whole has been assessed and reported on by the Minister of Industry and Commerce, Annex 9.
Kusenjalo li commission ikutaza ukuba bahlawulwe bonke abalahlekelwa izihlobo njalo lamapolisa aphange enze uphenyo lokudingisisa ukuba ngobani ababangela ukufa lokulimala kwabantu ngalolu suku okubalisa ukusebenzisa ubufakazi baba kubutho abathathwa imifanekiso lamavidiyo bedubula beqondise imibhobho yabo kulabo ababetshengisela. Le report yethulwe lamhla ikhuthaza njalo ukuthi abedale lephalamende kumele bathathe amanyathelo uguqula umthetho ukwenzela ukuba abenhlanganiso ebona ngezokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC ibekelwe isikhathi esibethiweyo sokubana yethule impumela yokhetho lukamongameli. Ikhuthaza njalo ukuba uhulumende ahlawulele bonke abalahlekelwa yizihlobo njalo asize imuli eziseleyo okubalisa ukusa ingane zabalahlekelwa imiphefumulo ezikusibanga sokuba sesikolo ezikolo. Ikhomishini ebikhokhelwa nguMnumzana Mohlathe ikhuthaza njalo ukuba iguqulwe njalo imithetho elawula phezu kokusa ababubutho ezitaladeni lapho kuqhamuke udlakela ngesikhathi esebenzisana lamapholisa ukwenzela ukuthi kungaze kwathatha isikhathi eside uthatha amanyathelo nxa sekudingakala ukuba baphume. Njalo ikhuthaze ukuba lapho amapholisa labakubutho nxa bethe baphuma bangena esitaladeni ukuyaqeda udlakela badinge indlela zokusebenza ezinqabela ulahlekelwa yimpilo kwabantu ngesikhathi betshengisela. Lolu gwalo lwale report lusole njalo abamankampani athapha izindaba ukuba ebeloba ngendlela engalunganga akahulumende ukuba ayeloba ethatha uhlangothi lukahulumende ngesikhathi sokhetho kuthi lawo asebenza ezimele wona ayibhala ngendlela yokuthatha uhlangothi lwabebandla eliphikisayo le-MDC. Kusenjalo umnankagwa uthi useza ihlolisisa liripoti yena lohulumende bese bebona ukuba kuthathwe manyathelo bani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ukuhlaziya lolu daba umthungameli inkomo weStudio 7 uxoxe loDr Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa, yena oqale ngokumbuza ukuthi uthini ngale impumela.
Lanxa i-commission leyi ibilabantu bezanu abanengi, ilabantu bazonda i-MDC abanengi, kusuke kwabanzima ukuthi kuqanjwe amanga kumbe kungakhulunywa iqiniso ngendlela yokuthi wabona ukuthi basuke bakubona ukuthi hayi abantu babulawa libutho, abantu babulawa kumbe ngamapholisa, njalo ukuthi ukusetshenziswa kwemibhobho ebantwini bekuyinto engaqondanga, bathi lamapholisa kufanele anikwe imfundo yokuthi kusetshenzwa njani lokuthi imithetho ilungiswe. Nanzelela zonke lezi zinto ezinhle ezimenyiweyo yi-commission leyi yizinto uPresident Nelson Chamisa alokhe busy ekhuluma ngazo ukuthi hayi bo kakube lokukhulumisana kwele Zimbabwe silethe ukuthula nengqubekela phambili, kodwa ngemva kokuba sakhulumisana salungisa imithetho ukuthi ifanele constitution, saqinisa izinto ezizimeleleyo zonke ezifana labo Human Rights Commission, labo Electoral Commission njalo njalo, zelezo yizinto ezikuhlelo lukaPresident Nelson Chamisa. Ukhanya ingani basuke balubala kahle uhlelo lukaPresident.
Bathi njalo amapolisa kumele afundiswe ukuqhuba umsebenzi ngendlela ebukekayo, ngendlela eqondileyo, njalo engathathi hlangothi. Lithini ngalokho?
Awuboni-ke yiyo lento ekade ivele ikhakhalelwa ngaizizane zakwele Zimbabwe ukuthi hayi amapholisa akenze umsebenzi ngendlela ehloniphayo, ehloniphekayo, njalo enze ukuthi bale lokhu bethenjwe nguZulu watch besetshenziswa zinhlangothi ngamakhonto ezithize kumbe ngama political party athize kumbe ngabantu abathize ngibona ngani khona okuyinto ebuyekayo kakhulu kodwa singakhohlwa ukuthi le impumela isuke yangcoliswa ngokuthi iqale phambili ngokuzama ukuthathela uZulu weZimbabwe ilungelo ilungelo lokutshengisela elilo eliphuma ku-constitution
lo Dr. Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa sixoxe njalo lelunga lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma
nxa ngiyikhangele impumela ye-commission embona ngani amadlulelayo labomama bazamile ukwenza umsebenzi wabo ngendlela okwakumele bewenze ngawo ngoba bakhangele inhlandla zonke abazange bekhangele inhlandla yinye siyababona lapha bechotheze okunye okwenze ngamapholisa ngamabutho ngapha futhi bechotheza okunye okwenze ngiyinkokeli eziphikisayo ezamabandla aphikisayo ezakhuluma izinto ezadala ukuthi kugcine kusuka nakhonokho so kubona ngani ingasho ukulandelisisa konke abangabe bekufezi lapha bakukhuluma ingashisa esigabeni esinye esingayenzi ukubana mhlawumbe elakusasa sikwanise ubamba umumo onjengalo owasehlelayo ngemva kokhethelelo olukajula ibent
ngiyazi baba uChuma ngawisiso sikhulumele isebandla lezanu PF kodwa ngokubona kwakho ubona ibandla lakho lizamukela yini izixwayiso lezi ngokugcweleyo
well ukutsho kahle kubana mina ngisho sikhulumele isezanu PF kodwa into engiyaziyo ukuthi izanu PF libandla elibalulekileyo njalo elinokuzithiba nokulandela komthetho ikomishin le ifake ngumongameli wethu isiyenzile umsebenzi wayo sokuyethuliwe phambi kwethu into ekuqala umele sihlale siyazile ba into yenzile eyenzekileyo ayenzanga izanu p f njengalibandla lethu yinto eyenzakala phakathi kwabantu abaphikisayo nohulumende emelelwe ngamapholisa wasekungenela ama-ote ngenza kuthi amapholisa ayesehluleka ukubambe umumo ngenxa kubabe utshani wagcina kungena abesilungu thina abezanu p f lathi besingabadlali enkundleni khonapho besingama-players ngakho-ke okukhulunywa ngu-ref kumbe ukhomishina wawo-ref sikulalela lathi njengoba abanye abaphikisa labo kumele bekulalele kunjalo bese sithatha from there siqhuba sisiya phambili
umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu p f sixoxelaye ekobulawayo untungameli inkomo uphinde waxoxa lengcothi kwezombusazwe umnumzana Denis Zulu Macaphulana
abantu abaningi baba abazayibona imiphumela yalolucwaningo lophenyo bazajabula mhlawumbe ngama-recommendations lemichitho emibili emithathu efakiweyo ukuthi kucompensate abafelwayo njalo kumiswe emthethweni laba ababulala abantu nokuthi kuphenywe udaba lwebhukurawundi ukuze luqondiswe kahle eqinisweni lamaqiniso abantu abangasoze bakunanzelele lula yikuthi sokuzahlukunyezwa abantu abathile abanye abangamasotsha njalo labo abafelwe ngabantu babo baphiwe izimali ezithile kumbe kwenziweni kodwa iziganyi ngokwazo ezathumela amasotsha la ukuthi ayebulala abanye abantu njengabo ziyasala lokhu ezinjalo zingazange zamiswe emthethweni amazimbabwe kazana abangamasotsha labangama-civilians yibo sebephuma endabeni bengama-victims bengababuleweyo bengama-victimizers bengababuleleyo kodwa abanikazi balolu dlame abayibo abathumele amasotsha bawanika umlayo okuthi ayedubula abantu amagama abo baqanjwa kabambiswanga ngaphambi komthetho njalo akukhulunywanga ukuthi kwenziweni ngabo
umbona ezilandela yini izixwayiso zalikomishini umongameli Mnangagwa
angimboni ezilandela kakaze abonise emva kwakhe nakhathesi kwakhe ukuthi ungumuntu ozimiseleyo ukulwa le-corruption ngempela ukulwa lo dlame ngempela lokuguqula umumo welizwe ngempela sokungathi isikhundla sase usithathele ukuzivikela amacala akhe nokuma kuvikela amacala abangani bakhe asebenza nabo ngulwani umuntu esingathi ngesilungu u-defensive akazange achaya izandla wazivula yena ngokwakhe enhliziyweni nasengqondweni ukuthi alalele okukhulunywa ngabantu kumbe okukhulunywa ngumthetho ofana nalowo phawulwa yikhomishini le kungaba yisimanga ukuthi okokuqala engalandela izixwayiso zale khomishini ngakho abantu bezimbabwe bangathatheki besuke bejabule masinyane iziganga ezinye ezathumela amasotsha ngoba amasotsha athunywa ukuthi bahlasele abantu abangaphathani isikhanya. Kube yizo ezimiswa phansi bomthetho labo njalo abasezikhundleni eziphezulu nakuyibo abanikezelelayo ukuthi abantu badikile behle kulezo zikhundla zithathwe ngabantu abanezandla ezihlambulukileyo ezingelagaya.
Umnumzana Denis Lumacaphulana yingcwethi ecubungula ezombusazwe wexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Luyalandela ke uhlelo lwe live talk lele Ntungameli Nkomo with the connection to Melanie text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Japan selethule uhlelo lwalo lweminyaka emihlanu elandelayo lweziqondiso zomvikelo walelo lizwe ezokuqinisa ukuzivikela kwalo ekuhlaselweni ngumakhelwana abafana leChina leNorth Korea. Lanxa abantu bakwale Poland bejengisele besola inyathelo likamongameli Andrzej Duda lokwehlisa iminyaka kumele omahluli womthethwandaba waphezulu elizweni okumele achiye umsebenzi izolo, usayine ugwalo lokwethulwa kwalowo mthetho edalele ephalamende ukuze omahluli baye ekuphumuleni masinya kulakuqala. Amanye amalunga enhlanganiso yabalwa ngumpi yenkululeko iningi labo bangabe committee yebona ngihlala kahle amalunga awe Zimbabwe National Liberation War Veterans Association eyo welfare team namhlanje bafole besiya eofisini kamongameli Emerson Mnangagwa ukuyakusa ugwalo lwezikhalazo zabo ezigoqela ukwengezelelwa iholo lempentsheni. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngoceleyo.
Abalwa impi yenkululeko abangaba ngamachumi amabili namhlanje batshengisele ngokufola besuka e-Africa yindiske belinjwe ngamapholisa leqonde emahofisini kamongameli Emerson Mnangagwa befuna ukuyanikezwa ugwalo lwezikhalazo zabo ezigoqela ukwengezelwa inhlawulo zamampentsheni lokuthi zigcwaliswe izithembiso ezenziwa ngesikhathi sokukhankasela ukhetho lwalonyaka. Okwamanje abalwa impi yenkululeko baphiwa impentsheni yamadola edlula kancane amakhulu amabili $234 ngenyanga. Ngakho-ke bathi bafuna ukuhlawulwa inkulungwane ezimbili zamadola ngenyanga abayithetshiswa mhla ka-1997 ngakho kumele ihlawulwe kusukela ngalowo mnyaka. Okutshengisela lokhu kuveza sobala ukuthi kulokufufuthela phakathi kwenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko njengoba kade bekhona namhlanje bosele kakhulu unobhala wenhlanganiso ye-Zimbabwe National Liberation War Veterans Association njalo engumsekeli kamphathi ntabo obona ngendaba zabantu bempi yenkululeko umnumzana Victor Matema Danda besithi uyehluleka ukumela izifiso zabo kuhulumende. I-Studio 7 kayisenelisanga ukuzwa umbono kamathema Danda ngalolu daba kanye nesikhulumeli senhlanganiso yabalwa impi yenkululeko umnumzana Douglas Mahia njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini ukuthi inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDR iphawule ugwalo olulesihloko esithi Perceptions on Corruption and Service Delivery in the Mnangagwa Dispensation lapho abaveze ukuba udubo lwenkohlakalo lokhe lubhahile elizweni njalo alucedwa ngokususa kwaye ngumongameli uRobert Mugabe embusweni. Ekhuluma ekusunguleni kwalolu daba umkhokeli wenhlanganiso le umnumzana Petfairwanya uveze ukuba inhlanganiso zikahulumende ezifana nolwamapholisa kaziqinisi umsebenzi wokulwisana lodubo lwenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Iningi lithi akuthembisi ukuthi umnotho welizwe uzaba ngcono njalo lo hulumende enelise ukufeza izikhalazo zababalisi kanye labodokotela abakhalale umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo kanye lokulithola ngemali yedola leMelika. Lokho kwenzakala inhlanganiso yezemstats isanda ukwethula umbiko otshengisa ukuthi umnotho welizwe wehle ngesilinganiso sokwedlula kancane ichumi ekhulwini i-10.16% kunyanga ezilichumi lambili ezedluleyo. Ingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kucheva uchasisa ngalokho.
Kutshengisa ukuthi kulenkinga kumnotho wethu. Okwenzeke ukuthi inflation ibe khona ukukhwela kwentengo kumbe kwempahla esetshenziswa ngabantu on a daily basis. So into ezinjengama-basics usakhumbula ukuthi isinkwa sesi-$0.45 amafutha we-cooking oil aseku-$7 nxa ungamathola kodwa MCA wensitha aku-$10. So into ezinjengalezo yizo ezikhwezi inflation ukukhwela kwentengo ngendlela le ukuthi abantu sebesebenzisa imali eziningi ukuthi bazuze abangafuna ukuthi bakusebenzise langangelako.
Iningi eligoqela umnumzana Neva Nyahunzwi owenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe lithi akusomlando walo ukuthi uhulumende uyithatha ngaphi imali, yena kufanele ethule inhlelo eziza kwenza impilo ibe ngcono.
Lokho esikufuna thina ukuthi khona nxa ingafuni ukuthi khona sekhole ngama-US kumele izinto zonke lezi ezibiza ama-US dollars kathesi siyahamba kuma-private doctors bayafuna ama-US dollars. And uMinister of Finance ngokwakhe uMthuli Ncube uthe yena singa-importa izimota kumbe singathenga ezinye izinto outside nxa sesidikeya laphana kumele sisebenzise either ama-rands lama-US thina sithe siyathola ngabi thina lokho sihola ama-RDGs thesi ama-teachers banikwe kudwa kona yi-bonus but ikiti leyi kayiso bonus. Indaba sebekhiphile i-housing lo-transport allowance. Mina lapha emathebeleni nothi beyile more than 21 ama-teachers abangazuzanga i-bonus and i-reason yokuthi kona yindaba engazuzanga i-bonus asiyitholanga and laba abayizuzileyo i-bonus leyi ayikwananga bakhiphile i-housing le-transport allowance iyafunakala. Kona manani mandalisen zivele kuningi u-Secretary General u-Raymond Majori wanika u-president incwadi elama ilesikhalazo ezababalisi.
Umnumzana Kuchera uthi akuthembisi ukuthi umnotho welizwe uza kuba ngcono kunsuku ezilandelayo.
Awukhanye ukuthi izabuyela emuva, ngibona njengani izaqonga ngoba is a result of ukungasebenzi kwe-economy yethu. So khathesi uyabona ukuthi silama queues amaningi awe-fuel. I-inflation sayibona iqonga ngoba abantu bayabekhweza intengo. Nxa amafutha ezimota engakhwela intengo yawo uyabona ukuthi it will have esingathi yi-ripple effect, into zonke ziyalandela ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota. So angiboni ukuthi khathesi for the next 2 or 3 months kuzalunga. Ubona njengani inflation izaqhubeka ikhwela until sesibonile ukuthi into ezinjenge-fuels sezikhona.
Lanxa uhulumende esithi ulamacebo okuvuselela umnotho welizwe agoqela olwe-transitional stabilization program, iningi lithi kusobala ukuthi awancedi ngoba ilizwe lingelamafekithali njalo lingazikhandeli impahla ezingaletha imali yakwamanye amazwe kanye nemisebenzi elizweni.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abohlangothi olubona ngokubuthaniswa kwemithelo olweZimbabwe Revenue Authority iZimra bakhuthaza abatshayeli ukuthi basebenzise ubulembo be-internet ukuthola incwadi zokuchaphisa imota emngceleni ama-temporary import permits ngesikhathi iningi lilungisela ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Intatheli zendaba iStudio 7 uMartin Gwenya usethulela lolu daba ngocweleyo eseCabron kwele Botswana.
Iningi labathayeli bezimbabwe abaseBotswana bamukele ngenjabulo inyathela lohlangothi lwezimbra lokuthi kutholakale kalula ebulenjini incwadi zokuchaphisa imota abazasebenzisa ngesikhathi beseZimbabwe ngekhefu ezama-temporary import permit ama-TIPs. Inyathela leli lethule ekuqaleni kwawonalo umnyaka kodwa iningi belokhu lingakwazi kumbe kule hlakana elithola ama-TIPs ngale ndlela. Ngesikhathi iningi lilungiselela ukuphuma lishiya ekhaya ngekhefu lekhisimusi, iZimbra yethule umbiko ikhuthaza abathayeli ukuthi bafune ama-TIPs kalula ebulenjini be-inthanethi. Abathayeli abathola ama-TIPs ebulenjini bathela isikhathi esifitshane emngceleni uma bengena elizweni ngoba bengasela sidingo sokuloba kakutsha emaphepheni. Umnumzana Andrew Ndlovu osebenza eHebron uthi inyathela leZimbra liyancomeka ngoba kuzehlisa ukuminyana kakhulu ngamakhefu afana lawo ikhisimusi.
Siyabonga kakhulu uhlelo olwenziwe yiZimbra olokwenza electronic lokho esingathi ukuthenga ama-TIPs endleleni. Ungakafiki unqabela ukuma isikhathi eside emngceleni lapho ukuthi ngesikhathi sekhefu kusuke kube nzima kakhulu ngoba kuba nemizila emide abantu abaya bethenga la makhefu. Ngase sivunyelwa ukuthenga electronically kuyasisiza kakhulu ngoba
uNkosikazi Ellen Dube uthi lokhu kuzaphathisa kakhulu ngoba abatshayeli beqeda isikhathi eside bezama ukuthola incwadi zama-TIPs.
Siyathaba kakhulu ngalokho sokwenziwe yiZimbra ukuthi sikwanise ukuthi siclear izimota singakafika eborder. Ama-TIPs siwaclear online. Kuyasisiza ngoba ama-driver asami isikhathi eside.
Noma nje ukusebenzisa ubulembu kuncenywa liningi, umnumzana Khumbulani Nkomo yena uthi udubo olungaba khona ukuthi imitshina yeZimbra yenza kube lula ukuthola lezi ncwadi ihlale isebenza.
Okwenziwe yiZimbra ukuthi abantu bekhokhele imithelo yokungena kwezimota ama-TIP ngalendlela kuyinto enhle njalo yiyo indlela yokuya phambili. Siyananzela ukuthi kade sisikhathi se ese advancement in technology into eziningi vele sokufanele zenziwe ngemtshina hayi khona ukuthi abantu bese aligna manyuali kuyahlupa. Lokhu kuzanceda kakhulu abezimoda ukwenzela ukuthi bephange ukuklia. Okuqakathekileyo ukuthi iZimbra ibone ukuthi isystem ihlala isebenza kwesinye isikhathi kuyenzakala ukuthi i-network lento ezinjalo kungasebenzi kahle kube sokusiba yi-inconvenience ebantwini.
Abatshayeli bavame ukuphuziswa ukufolela incwadi zama-TIPs ikakhulu emngceleni emibili ehlala isiphithiphithi e-Bay Bridge kanye ne-Plumtree. Sokuqalile ukuphithizela ikakhulu e-Bay Bridge abavela eGoli besiya ekhaya abaziwa kakhulu ngokuthi zinjiva sebeqale ukungena elizweni ngobuningi. E-Plumtree ongakaphithizeli kangako ekuqaleni kweviki kodwa iningi likhayelela ukutshayisa emsebenzini ensukwini ezilandelayo lalo lilubhekise ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Uhlelo lwethu lamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umongameli Emerson Mnangagwa lamhla wethule ngokusemthethweni impumela inhlolisiso yenziwa yikhomishini eyabekwa ukudingisisa imbangela yezahlakalo zodlakela zikamhlaka 1 kuNcwabakazi ezabulalisa abantu abayisithupha. Ibandla eliphikisayo le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa liyalandelwa ukuthi yilo elabangela udlakela lolo. Inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ifolile lamhla isiya ehofisini kaMnangagwa. Olivalelisayo ngusithandekile ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Zilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.